VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lethona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo emsakazweni wenu weStudio 7 ngolwesine emhlazi mashumi mavili lanhlanu kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
atholakele lenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la etheswa umama uPriska Mfumira. Atshengisela ukuthi ugatsha lwezek alulanke tabejabi.
Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe lezemvelo unkosikazi Priska Mfumira uboshiwe namhlanje ngamapholisa esetheswa icala lenkohlakalo.
Izivumelwano ezingasayinwa yizwe laseZimbabwe nohulumende waseNamibia azilakho ukuthi zingadala inguquko kwezomnotho, ngoba ilizwe elinezinto ezimbalwa kakhulu iZimbabwe engasizakala kuzo. Uma ubheka for instance i-GDP yabo incane kakhulu.
LeZimbabwe leNamibia namuhla asayinelane izivumelwano zokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili kwezemfundo, ezokwethulwa kwemibiko ezamabhizimusi kanye lezokuthengiselana. Iqembu ebelimela ilizwe emdlalweni yezizwe zomhlaba kunetball seliphendukile ekhaya livela kweleNgilandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe kanye lezemvelo unkosikazi Priska Mfumira ubotshiwe namhlanje ekuseni ngamapholisa esetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Amapholisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission bakufakazile lokhu. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Unkosikazi Priska Mfumira wayengumphathintambo wezenhlala kahle kaZulu ngesikhathi izimali enhlanganisweni yamampentsheni enasa zitshontshwa loba ukuchaphazwa. Loba kungakabi sobala ukuthi unkosikazi Mfumira wetheswa cala bani umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakala ezakhi. Unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi baphakathi kokuqhuba uphenyo oluza kwazisisa nxa uMfumira engabe wephula umthetho. Kodwa abazi okwenzakalayo bathi ukubotshwa kukaMfumira kusuka kokuphume kubufakazi obufunyenwe kuphenyo olwenziwa unkampani yeNASA obuveze ukutshontshwa kwezimali lokuchaphazwa. Lokhu kubika kwenzakale ngesikhathi uMfumira engumphathintambo ogatsha lwenhlalakahle kaZulu embusweni wayengumongameli uRobert Mugabe. UMathanda Moyo ugcizelele ukuthi okwakhathesi uMfumira usezandleni zamapholisa, kodwa bazakwazisa uZulu ngempumela yokuphenya lolu lapho belugqiba kusasa. Lesi sehlakalo ngisakuqala ukuthi siphatha amandla sikahulumende sincedise amapholisa ngophenyo lokuveza ubusela emahhofisini aphezulu. Lokhu kuza ngemva kokuba ihhofisi yabahlola ukusetshenziswa kwemali kahulumende ka-Auditor General iveze ukutshontshwa kakhulu kwemali kungadla ezishiyeneyo zikahulumende ezigoqela amankampani kahulumende kanye namakhansili emadolobheni lezabelweni ezishiyeneyo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Richard Mawomva uthi isehlakalo lesi siveza ukuthi uhulumende usezinikele ekuqedeni imisebenzi yenkohlakalo elizweni.
Atholakele lenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la etheswa umama uPriska Mfumira. Atshengisela ukuthi ugatsha lwezek alulanke tabejabi, njalo kuyatshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathela elimqoka ekulwiseni ubugwele gwele
kodwa abanye baveze ukukhuluna ngendlela umfumile abotshwe ngayo besithi kukhanya ngani zekhi lokukhetha ngoba zikhona ezinye iziphatha amandla ezaziwayo ngokusela izilokhu zingakabotshwa kumaviki adluleyo intsha yebandla lezanupf iveze amabizo abantu abaningi abacathekena ukuthi bengabe batshontsha kanye lokuhambisa izimali ezinkulu phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Unkosikazi Ntombi Zodwa Chuma oyisakhamuzi seHarare uthe labo abanamabizo abo avezwa yintsha yezanupf abangakaphushwa labo kumele bacutshungulwe.
Ukubotshwa kwalo minista kungabe kungeqotho ngoba sathola ukuthi labo abantu kabavezani kalula nje. Sesingathola ukuthi botshelwa amanye amacala thina esingawaziyo ngoba sathola ukuthi wayeyisiphatha amandla uhulumende kamgama. Yikho-ke asingeke sikwamukele kanjalo nje ukuthi sithi ubotshelwa amacala akhe e-corruption ngabe kukhona okunye esingakutshelwayo.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Nkosikati Moyo yena othe lolu hlelo akumelanga lukhethe labo abazabotshwa kungelani lokuthi ngobani. Uthi lokhu kuzanceda uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunxusa osomabhizimusi baphandle ukuthi bazotshala imali elizweni olweZimbabwe is open for business.
Lokho sokuyenzwa nguhulumende kathesi kuyatshengisa ukuthi uhulumende wethu usesenza izinto ngobuqotho. Sinethemba lokuthi lakho abakwenzayo baza kwenza bengelakhethi ukuthi umuntu usuka kuqembu liphi ele politics. Njalo manxaba ngakwenza ngobuqotho kuzakwenza ukuthi uhlelo lukapresident loluyana ole Zimbabwe is open for business luphumelele phambili ngoba ama-investors lawo ayabe sebona ukuthi okakathesi iZimbabwe sizimisele ukuqeda ubusela lobudlwangudlwangu.
Ikhomishini yezakhi ithembise ukuthi izaqhubekela phambili ngophenyo lwabantu elicabangela ukuthi bangabe besephula umthetho. Inhlanganiso le ithi le ndaba ezidlula amakhulu amabili ezifanele zihlolisiswe ebhekane lazo kwakhathesi ezibamba iziphatha amandla zikahulumende lezamakampani akhe lalawo azimele wodwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Ele Zimbabwe lele Namibia namuhla asayinelane izivumelwano zokuthuthukisa umnotho wamazwe omabili kwezemfundo ezokwethulwa kwemibiko ezamabhizimusi kanye lezokuthengiselana. Iqula leZimbabwe likhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo izivumelwano lezi zisayinwe phambi kwakhe lomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Hage Geingob. Abaphathintambo ababonakale besayina lezi zivumelwano kukhasi likahulumende lezokwethulwa kwemibiko ebulenjini ngumnumzana Sibusiso Moyo, unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lonkosikazi Monica Mutswangwa. Ukuhlaziya lolu daba usithanekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi kwezenotho umnumzana George Mkhwanazi ukuthi kambe izivumelwano lezi zizaletha inguquko na kumnotho welizwe.
INamibia ilizwe elincane kakhulu ne-economy encane engagcwali isandla. Izivumelwano ezingasayinwa izwe laseZimbabwe nohulumende waseNamibia azilakho ukuthi zingadala inguquko kwezomnotho ngoba ilizwe elinezinto ezimbalwa kakhulu iZimbabwe engasizakala kuzo. Uma ubheka for instance i-GDP yabo incane kakhulu, icishe nje ilingane nama-provinces ase-South Africa uwahlukanisile nje inye ngayinye engu-9. Yikho ke uMnangagwa sesike sambona ephuma eya kubo Davos, aye kubo China, aye kubo England, abezinye izindawo lapho okuyabe kuthenjwe khona ukuthi uzofika asayine izivumelwano ezizoletha imali ingene ngobuningi bayo. Kodwa siyambona nsuku zonke ebuya ewaza kungenalutho noma usuke ezindabeni kukhulunywe ngokuthi kube khona ama-mega deals awenzileyo ngolimi lwabo kodwa-ke kusuke kungabonakali lutho ngemva kwalokho. Izwe-ke elincane elinjengeNamibia noma kungaze kube khona umsindo ongaka obabaza izinto ezingatheni nakho kuzophetha kanjalo ngokubonakala kungabi khona izithelo zokuthi uye wayavakashela khona wasayinelwa nalezo zinto ngamafeature ngithi mina hayi akula lutho lwenzakela abantu mabalibale nje ngokuthi ukhona ulutho olungavela ludalwa yokuyavakashela eNamibia
basayinelene njalo kwezokuthengiselana lezi amabhizinisi amancane ukuthi lapha akukho okunye abangakwenza ndawonye okungathuthukisa amazwe abo womabili lanxa kukulutshwana.
Ikhumbula phela ukuthi izwe laseZimbabwe yilizwe eselamotshakala kakhulu ukuthi alidingi umfefezo, lifuna izulu eliningi elizokuna kuthambe umhlabathi. Izwe laseNamibia, population was about 2 or so million, which is below population eMashabeleland yodwa nje. Nomnotho wabo awugcwali isandla. Yikho ke ukusayinelana noma yiphi agreement noma yiphi istatistical vumelwano akuzukudala mahluko. Umahluko wakhona nje ngobungane okuthelelana amanzi nokubhemisana ugwayi awusoze ube yilowo ozodala umahluko ezimpilweni zabantu baseZimbabwe.
Lo ngumnumzana George Mkhwanazi ingcweti ecubungula ezenotho bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uzulu weZimbabwe uthi wamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weHigh Court esokuthi umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation kanye lamaphephandaba kahulumende awezimpapers kumele bathiyane lomkhuba wokusebenza beyamele kucele lezano PF. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kutshengisa ukuba umsakazo we-ZBC lamaphephandaba awezimpapers abalisela oHerald oChronicle Sunday News leSunday Mail kumele balungisise indlela abethula ngayo izindaba ngoba imali abayisebenzisayo ukuqhuba umsebenzi leholo ivela kuZulu. Umnumzana Sinike Sibanda ngomunye walezi ngcwethi osekela isinqumo sehayikhothi lesi.
Into esihlala siyibona le into yanto esikwazi ukuthi khona vele iyenzakala isikhathi sonke, so ayisonto emangalisayo vele. Any judge ukuthi ngabe banike isinqumo esingayisiso kwesiza bawarid because vele bajale ukuthi khona ba-oppose and it's not fair. And into akade behlala beyibona beyazi but babemelele ukuthi khona kuze kube lomunye umuntu oza-apply and aphikise.
Usibanda uqhube ethi umsakazo wesizwe onjengeZBC ungasetshenziswa libandla elinye lezombusazwe lezanupf kuphela, kodwa ke isinqumo lesi laloba sisihle silakho ungaguquli okuningi ngoba singasoze silandelwe.
Kumele ukuthi khona njengelizwe sibuyele back to ama-basics, sisebenzise i-constitution. Singavumelani i-constitution ukuthi kumele umuntu wonke abe represented kuhle kuhle, kumele kube njalo. But obviously i-ruling lay doesn't mean khona izatshintsha indlela izano isebenza ngayo, izano isebenza njalo vele. So we do not expect ukuthi khona kube lokunye ukuthi kube vele, you know, yeah, isinqumo esiyenziweyo but akusho ukuthi sesingatshintsha into eziningi.
Isakamuzi seHarare umnumzana Mlindilo Mancitshana yena othi lesincumo siveza ukuba ukhetho lwalungakhululekanga, kungakho udaba lolu kumele lungisiswe.
Lokhu sokuhle kwaveza sobala ukuthi amakhotsi ethu lapha eZimbabwe asebenza engaphansi kwezanupf. Kambe nxa ukhetho solomnyaka lwehlule kukhona kuphuma impumela namhlanje ukuthi izinto azihanjiswanga ngendlela, batheni ukukhuluma ngesikhathi esiyiso esiqondileyo? Lokhu kuhle kwaveza kumbe kwa-expose wona amakhotsi ethu ukuthi lapha eZimbabwe umthetho kawulandelwa. Kokompunzi idla emini, abantu laba bayenza abakufunayo, yiwo ama-reforms okumele alandelwe, njalo bekumele bakukhulume lokhu ukhetho olungayenziwa.
Ihayikhothi ithi ngokusebenza ngale ndlela amakhampani kahulumende omabili ancitshe amathuba abanye amabandla ithuba lokukhulumisana loZulu bechasisa labo inhlelo zabo ukuze abantu bathole ukuzikhethela ukuthi yiliphi ibandla elingamela izifiso zabo balivotele. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Khumbulelo yalandela uhlelo lwe live talk kukasihluzeni bomama uhlelo lwabesifazana lapho esikhuluma khona lamhlanje ngomthetho wokuthathana owe marriage bill. Tumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kutubuke amabhomba ambalwa esikolweni seAfghanistan iKabul namhlanje ekuseni kwafa abantu abalitshumi njalo kwalimala abanengi. Isaziso sokuthiya umsebenzi ukasibalukhulu wePuerto Rico uGovernor Ricardo Pocello izolo ntambama kwamukelwe ngenjabulo enkulu ngabakade betshengisela besithi kumele achiye umsebenzi. Isikhundla sakhe sithathwa ngunobhala wezemithetho uJustice Secretary Wanda Vasquez ngemva kokuba unobhala obona ngobudlelwano bePuerto Rico lezinye izigaba Secretary of State uLuis Rivera Marin ehle wachiya umsebenzi ekuqaliseni kokutshengisela kwabantu baleso sigaba. Ukubotshwa kukamphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mupfumira namuhla sokuthiye abanye besithi ngempela uhulumende uqinisile ukuthi ufuna ukuqeda amacala enkohlakalo i-corruption elizweni. Kodwa abanye bathi yize leze ngoba sokuke kwabotshwa ezinye iziphathamandla zikahulumende kodwa kazizange zagwetshwa okuya ngaphi. Ukuhlaziya loludaba sixoxela abafundisi ababili uRaymond Motsi endawonye loThande kwezintimkadla onguye osungula lingxoxo.
Nxa kuyikuthi siyafunda izinto embalini angiboni ukuthi uhulumende lo angabe lesifiso lamandla lomdlandla lezi abuzane lokuthi alwisane lenkohlakalo ngoba nakade yakhulunywa leyo nto kasikaze sibone ngitsho lo yedwa angaba munye mbu njengothombo mbu njengobani owagwetshwayo sibili kwathiwa ulenkohlakalo waya emthethwandaba wagwetshwa wafika kumbe kwathiwa kabuyisele lo kakuthetheyo ukukhuluma bangakhuluma umama lo ye kungathiwa ubotshiwe kodwa saze nxelizaba nje owunye sizawusetshela isivuthiwe kodwa uhulumende yena njengohulumende ngokumazi kwethu nokumzwisisa kwethu kweminyaka yonke le kasiboni ukuthi angabe eqinisile uyabe ekhulumela nje ukuthi kuthiwe wenza imizamo ethize babe sesikhangela uzibani wabotshwa kodwa sibona into encane le enzakalayo kunalokhu esikhangela ukuthi kwenza angikholi ukuthi mina isifiso sokuthi inkohlakalo ayilwisele uhulumende ula.
Ye, nanso indaba mfundisi Motsi, wena ubona ngani uhulumende okhona uleqiniso yini lokuthi ufuna ukuqeda inkohlakalo le i-corruption?
Hayi, mina angikholi ukuthi khona ukuthi siyabona yini kumbe kasibone ukuthi yiyo into ekuqakathekileyo lapha mina. Into engiyibonayo vele lapha ikuthi khona kathi bona indaba bele corruption njengouhulumende ngoba into lezi zijulile, into lezi zilembali. Yikho ukubona kwami mina ngibona ngani i-corruption kulezinto ezibangela i-corruption. Nxa uhulumende engazange athengisele ukuthi ulezimiso lamanyathela awayenzayo ukuthi aqede i-corruption. Asiboni ukuthi i-corruption iyaphela ngenxa yokuthi khona umuntu owodwa ubotshiwe ayisiko vele okuqeda i-corruption. Okuqeda i-corruption izimiso lemisebenzi lamanyathelo ukhulumende angawafaka ukuthi khona yizo izinto ezizayenza ukuthi khona kungabe le-corruption eZimbabwe.
Mfundisi Mkandla, siyabona ukubana kule commission le ezak entsha abanye bathi lokho kwenzakele ukutshengisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli ukuthi ilamazinyo yaluma nangu isilumile.
Ingaba lamazinyo kodwa amazinyo othani angalumiyo ngoba nakati labana baphambilini bethulwa yini laba bakhona engxenye labo bangene nje bazakwenza izaba ngesindebele ukwenzela nje ukuthi ake sikhangele yena umgcini sihlalo wayo ngunkosikazi kampati ntambo othize. Manje kungathiwa kwenzakala inkohlakalo kukhanye inqina lisiya kuma emnyango wakampati ntambo yena lo ubona kathi lo umama adiliza umthato wakhe kumphathi ntambo lo ngokumveza ukuthi wenze lokhu lalokhu lalokhu. Asithi mhlawumbe njalo ngikhuluma ngomgcinisihlalo wali commission entsha kukhanye imizila yonke inkohlakalo iyaphelela khona esiqongeni sentaba kuye usahoko wakhona ubona kulolu soza kwenzakala yini. Ngihle ngisole-ke mina khonapho yena lowo omgcinisihlalo angiboni ukuthi amazinyo uyabe wathethe ngaphi amazinyo akaza kuba buthungu ngenxa yakhona lokhu esengitshile ukuthi angithi vele yena ngunkosikazi kampati ntamba aluba nje bathatha omunye umuntu kumbe ubaba uDr Motsoeng lo bambeka khona phayana ongelani lokubandakanya kanye lezombusazwe wakuleli lizwe angiboni ukuthi kukhona okuza kwenzakala abaphakathi nje abanye bazashiya engibaziwa abaphakathi kuhambani ngoba ngibona ukuthi amazinyo aza kuba khona zinsini zizodwa kula mazinyo.
Ye mfundisi Motsi, ngiphenduke kuwe, wena ubona njani ukuthi kule zak nansi isilumile ayisikho na okuthembisayo ukubana hayi sisiya phambili sizabona kulunywa abaningi?
Hayi lokhu okuthi khona isilumile angikwazi ukuthi singasho okwakathesi ngoba even lakathesi asikwazi ukuthi kuzaphela kuzaphetha ngani. Mhlawumbe kungaba ukuvala amehlo ukucatsha ngomunwe mhlawumbe akuphumelele. Akula nto ebambekayo engasisiza thina ukuthi siyisebenzise njengomzekeliso ukuthi lokhu kuyasebenza kumbe akusebenzi njengoba ubaba uNkala uthilo ngoba uMkandla uthilo ukuthi lapha sivela khona sikhangela ngemuva akula nto ebambekayo engasithembisa ukuthi lezi zinto zizasebenza. Wakusebenza singabonga sibili kodwa okwakathesi amangamazi akula mzekeliso wesilawo thina ukuthi kule nto esebenza.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi ubexoxa endawonye lo mfundisi Thandeko Zinti Mkandla belo Chris Kande we Studio 7. Izakhamizi zezansi yamaNdebeleni e-Insiza South zikhala ngokoma komkhathi njalo zithi zilakho ukufelwa izifuyo ngoba kungasela madlelo kanti njalo lesilinganiso samanzi emadamu sisiya sisehla. Ngokunjalo zithi ngabe uhulumende uyazitholisa ukudla kwenkomo ngentengo ephansi. Abantu labo babhekane lendlala embi ebangelwe yikungani kwezulu lonyaka. Siqoxelo wake waba ngumeli wesigaba lesi edalele ephalamende umnumzana Malaki Nkomo.
Kanele ukuthi ngabe kuyavuma ukuthi ukudla kwenkomo lokudla kwezifuyo kutholakale ngentengo ephansi ukwenzela ukuthi sengathi inkomo zethu ezikhona zikwanise ukuchapha lezi zinyanga ezikhona ngoba ukukhona kathesi ukuthi inkomo sofanele sihambe uma ngomude siyodinga amanzi njalo nje amahlamvu esiwakhanda awephani lawa zilakho ukuthi ziwakhulela lezi zizaqeda esesimkhalele khona ukuthi khona kube nokudla kwenkomo esingakuthola okuthithileyo njalo kufikiswe ezindaweni eziningi ezijiyeneyo nabantu bakhuthazwe futhi njalo ukuthi uma benenkomo eziningi abazami ukuthi bathengise zingaba mbili zibe ntathu bayithenga ukudla kwenkomo ukwenza ukuthi sigcine iinkomo zethu esilazo lezi.
Lapho okuthengiswa khona ukudla okuyabe kuthe kwatholakala khona kubiza malini?
ngingazi okwanamhla njengoba intengo zingani ziyatshintshatshintsha bengakangeni ngingamile ukuthi ngikhale ukuthi kungabe kuyimalini kodwa okukhona into yakwathi abantu bakulezi nsuku bathanda ukuthi bangavuka kusasa bekhwezile bengakakukhangelisisi kahle kahle ukuthi intengo yangikhona ingabe injani kodwa isicelo esikhona yisolesi sokuthi khona sicela ukuthi kube kuyatholakala njalo kuthengwe ngentengo ekuthi wonke umuntu angenelisa ukuthi sigcine mhlambi le esinayo.
Inhlelo zama-irrigation zona zihamba njani?
Inhlelo zama-irrigation singathi ziyahamba sibili ngoba abantu abaningi baphila ngazo njalo kukhona ukuthi abantu bayalima. Njengoba sithile ukuthi izwi alinanga indlela efaneleyo kulapho-ke okuloduko khona ukuthi abantu asezibakwanise ukuthi baphuthise inhlelo lezi ngendlela yokuthi amanzi emadamu asekhangelelani le nkomo aphinde akhangelelani lani lokuthelela ama-irrigation. Okuyikho ongakugcina sokubangela ukuthi inkomo ziswele amanzi nama-irrigation nawo aswele ukuthelela osongabangela ukuthi abantu babe sendlaleni kodwa ungasikuthanda komuntu kodwa lokhu aningokuvela kuNkulunkulu phela ukuswelakala kwezulu.
Umnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli weInsizwa South etalele ephalamende. Kwezemidlalo lamhlanje abadlali beqembu lomdlalo we-cricket bazaphatheka umncintiswano walo nyaka owe-Spa-Bonsa Cricket T20 League. Nakwelinye icele iqembu le-netball liphenduke namhlanje elizweni livela ku-World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Kulabadlali beqembu lomdlalo kakhilikithi elimela ilizwe abayisithupha abazaphatheka kumncintiswano walonyaka we-Spa-Bonsa 2020 League wona ukhangelelwe ukuqala ngomgqibelo. Laba badlali ngabagoqela uChris Mpofu yena ozadlalela iqembu le-First Jet Badgers, uSikhanda Raza yena ozadlalela iqembu le-Mermaids Pool Blazers, uSean Williams yena ozadlalela iqembu le-Canela Sabres, uBrandon Taylor yena ozadlalela iqembu le-Pepsi Hawks, uCraig Evan yena ozadlalela iqembu le-Faza Power Raptors kanye lo-Instinct Love yena ozadlalela iqembu le-National Fencing Tigers. Umqondisi womncintiswano we-Spa-Bonsa 2020 Cricket League uDuncan Foster uthe ukhangelele ukuba umncintiswano walonyaka uzabe uchaza kulo wanyakenye.
I say it's getting bigger, the time frame's got shorter, but it's got more action packed. We've got 90 registered players.
Silabadlali abangamachumi ayithoba munwe munye njalo iqembu ngalinye lilomdlali odlalela iqembu lesizwe kanye labasakhulayo ababili abaleminyaka engaphansi kwelichumi lathoba munye munye. Enye yenjongo zalomncintiswano yokuthuthukisa umdlalo kakhilikithi, yikho ke khonokho ukufaka abadlali abasakhulayo ngenye yezindlela zokuthuthukisa umdlalo.
Imidlalo ikhangelelwe ukuqala ngomgqibelo mhla zingamashumi amabili lesikhombisa kuyona le inyanga kaNtulikazi, njalo ikhangelelwe ukufika emaphethelweni ngosuku lwakuqala olwenyanga kaMpandula. UForster uthe lonyaka kule nguquko kundlela okudlalwa ngayo njengoba imidlalo izabe idlalwa ngomgqibelo langensonto, yikanti nyakenye bekudlalwa ngensonto kuphela. Iqembu le-Blazers yilo eliphakamise isicoco nyakenye okungumnyaka wokuqala lomncintiswano wokuqhutshwa. Le midlalo izaqhutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisports Academy. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu belimele ilizwe emidlalweni yezizwe zomhlaba seliphendukile ekhaya livela kwelengilandi lapho kuqhutshelwa khona imidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele. Lo mncintiswano ungenwe ngamaqembu alitshumi lesithupha, njalo iqembu laseZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Gems liphushe lisendaweni yethoba mnembili. Limpumela ithokozise uzulu wakwele Zimbabwe njengoba bekungokwakuqala ukuba iqembu leli liphatheke kule midlalo. Iqembu leli belisidla ingxoxo zomlomo ngesikhathi lilungiselela ukuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba, kodwa iziphathamandla zikahulumende waseZimbabwe zithembise ukuba abadlali laba bazabongwa ngokuphakamisa abakwenze igama lelizwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siziphetheke ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe kanye lezemvelo unkosikazi Prisca Mfumira ubotshiwe namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Ayike kwanele likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.